Soku isika disenda baku VOA Ndebele.
Lingali fuga njani zulugandaba. Hola mgela imsakazweni we Studio 7 ngolesibili mhlazi ku 14 Nhlangula 2022 ngo Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje. Ibandla le-CCC lithi sebetholakele abesifazane abakade bethunjiwe izolo esililweni sikankosazana Mo Blessing Ali owabulawa ngesihluku eBeatrice.
Sibona ukuthi omama laba loba nje yebo kuthiwa abachaywanga kodwa bake bahlukunyezwa kakhulu bebabuza ukuthi navele lidingani lapha lifuneka sondawo yeni le indawo yezalo ke.
Kuyanyakazela isigodleni sikamongameli iState House eHarare inyanga lamaprofita esenza imicimbi etshiyeneyo.
Nga isikhathi sokukhetha sithi siyafika umuntu athi uyangena lasebhokisini eyedwa ezwe nje umoya wakhe umthanda lowo muntu agcine emvotele.
Inhlanganiso ephathisa amazwe ngemali e-International Monetary Fund ithi eZimbabwe ngelinye lamazwe ayenza kuhle ukulwisana lenkohlakalo kulandela ukubunjwa komthetho wenqabela ukusetshenziswa mahlayana kwemali owe-anti-laundering.
Imithetho leyi ikhona emaphepheni kanye ungathola ukuthi ikhona emazweni onke kodwa ukusetshenziswa kwayo yikho kusuka kube yinkinga ngoba lanxa sisazi ukuthi khona akubonakali.
Zonke lezindaba lezinye lizozizwa khona pha emsakazweni we Studio 7. Ivandla le-Citizens Coalition for Change lithi sebetholakele abesifazane abakade bethunjiwe izolo ngabacatshangelwa ukuthi ngabasekeli bebandla le-ZANU-PF eBeatrice esililweni sikamufi unkosazana Mo Blessing Ali. Lokhu kwenzakala inhlanganiso elwela ilungelo likazulu emhlabeni jikelele e-Amnesty International isithi uhulumende kumele ehlukane lomkhuba wokuthumba lokubulala abantu. Linhlanganiso ikhuthaze uhulumende ukuthi acwayisise ngesehlakalo lesi ukuze abenza isihluku sokubulala uAli batholakale bajeziswe. Unkosikazi Ali wanyamalala ngenyanga edluleyo isidumbu sakhe satholakala emthonjeni ongasasetshenziswayo ngomgqibelo odluleyo sicuyiwe. Kuqhamuke ingxabangxoza kuleyo ndawo lapho abacatshangelwa ukuthi ngabasekeli bebandla le-ZANU-PF behlasele abantu abakade beze esililweni baxotsha izihlobo zikamufi ngenhloso yokuphatha intambo zalumbuthano. Izihlobo zikamufi zibonakale emfanekisweni ebulenjini zisehofisini yegqwetha eliphethe loludaba umnumzana Job Sikhala zisithi sezibalekile emzini wazo njalo zicatshile kulandela loludlakela. Amapolisa athi ibandla le-CCC seliphatha loludaba engathi ngelombusazwe kukanti umufi wayexabane layothandana laye okungaba nguye ololwazi ngokutshona kwakhe lanxa engaziwa ukuthi ungaphi. Ibandla le-CCC lithi selithethe amanyathelo okuthi kungaqhamuki ingxabangxoza emkhulekweni eliqoqe ukuthi uqhutshwe lamuhla kukhunjulwa umufi. Imuli yakomufi ithi ukubekwa kwakhe uzabekwa nxa kuphela sokutholakele abambuleleyo. Ilunga laleli bandla unkosikazi Ellen Shiriyelenga uthi abesifazane laba kade bethunjiwe baphathise esililweni ngokupheka langeminye imisebenzi bengakathunjwa.
Yebo, omama lava ade bethunjiwe basuke bayachiwa kwelinye iplaza khona ngale kuduze nenyathime lapha ade kulomuzi kamuyi uMo Blessing. Sibona ukuthi omama lava loba nje yebo kuthiwa kabachaywanga kodwa bake bahlukunyezwa kakhulu bebabuza ukuthi kanti navele lidingani ye lapha lifuneka so ndawo yeni le indawo yezalo kuye fake bethuselwa kakhulu. Mama bona laba so ngesinye isihlubu esisibonayo ukuthi kati silaba ngabantu abathi yebo bazoduduza omunye wabo bezoncedisa njalo emsebenzi ngoba esintwini sakithi nxa ukubhujiwe abantu basukuma ngobunengi bencedisa abanye bepheka abanye bezinkuni abanye besenzani. Yibo mama bona laba ade besebenza yikho nje imota lezi ezingelama number plates zifike zahle zathumba omama bona laba ngenxa ukuthi badebe phandle bepheka. So ngesinye isihlubu sona lesi sikhona esisibonileyo njalo nxa sikhanyela ukuthi khathesi imuli ikamuyi uMo Blessing bakhala ngoba isiga lesi esibayehleleyo sokuthi umuntu uyabulawa ubulawa njengenkuku bemqumi kuba kubuhlungu kakhulu njalo lokuthi abantu bakhona abayenzilele into bayaziwa kodwa amapholisa akakhanye senza umsebenzi wabo ngemfanelo. So ngesinye isihlubu sakhona ukuthi yebo imuli iyakala kodwa kube lesihlubu sokuthi ukuthi bekhale kabakali bekhululekile bayethuselwa njalo abantu abazobaduduza nabo sebesethuselwa imuli kayisakwazi ukuthi iyenze. So ngezinye izinto thina esala ngazo ukuthi njengebandla le-CCC kumele amalungelo abantu akhangelisiswe ehlonitshwe kakhulu njalo sikhangela ukuthi abesifazane abasela esingathi protection. So lokho kwenzakala kuyabethusa kakhulu njengobomama and nxa kubulawa kulokwethusela okunje kutshoni ebantwini beZimbabwe kumele bevote bekhululeki. So kumele kukhanyelisiswe izizwe zonke labantu beZimbabwe sikhangelise sifake amakhanda ndawonye sifone ukuthi udaba lolu luyalungise kanjani.
Likhangeleleni umthandazo siyezwa ibandla le-CCC lisithi seliqaphele ukuthi kungaqhamuka olunye udlakela lithemba ukuthi konke kuzaqhubeka kuhle yini.
Thina njengesizwe seZimbabwe ikakhulu nxa kubhujiwe umuntu lo muntu wonke uvunyelwe ukuthi eyebamba izandla ekhulekela ababhujelweyo beduduza izimuli labantwana labazali. So yikho njengebandla lathi sifonte uMo Blessing ngobe ngomunye wethu sikhuthaza abantu bethu abeHarare nabeChitungwiza laba abahlale eduze lalapho okhalelwa khona umuyi ukuthi besukume abantu ngobunengi babo bebencedisa ukukhala sikhulekele imuli yakoMo Blessing leyi ehlangane lesehlakalo lesesibuhlungu kakhulu. Njalo nje siyazi ukuthi kulokwethu selo kuthize sibonile abantu bezani besithi hey indawo leyi enyathimo okhalela khona uMo Blessing indawo yabo akula opposition okumele ibe khona kodwa thina sithi hayi njengesizwe seZimbabwe umuntu lo muntu kulelungelo lokuhamba lapha ahamba khona. This is a democratic country.
Alo ke ngonkosikazi Ellen Shiriyelenga isiphathamandla sebandla le-Citizens Coalition for Change ubexoxa ecingweni le-Studio 7 eseHarare. Kuyanyakazela esigodlweni sikamongameli State House eHarare inyanga lamaprofita esenza imicimbi etshiyeneyo. Umfanekiso ophume enkundleni zokuxhumana utshengise umongameli Mnangagwa eseState House emi lenyanga ephethe ichoba ilamayika okwelapha. Omunye njalo umfanekiso utshengisa umongameli ehlezi lomprofita. Sixoxe lengcwethi ecubungula izamasiko umnumzana Greta Vodloza Sibanda othi kuvamile ukuthi inkokheli igeziswe zinyanga kumbe abaprofita.
Kuyamnikeza isithunzi phakathi na kwebandla lakhe lalapho ayabefika khona ebantwini ukuze phela abantu bamthande nxa evela abantu bahleke. So babe bemgcoba layo uvela bahleke ukuze uZulu wonke njengokuthi nje umuntu okhankasayo kumele ukuthi akhankase inkulumo yakhe ayikhulumayo izwakale ebantwini. Ikho ke kuqakathekile kakhulu ukuthi khona belokhu ezingeni izinyanga ziphuma ngisho lamapostoli esigodlweni. Loba nje ngingakunanzeleli kodwa ke ngiyakwazi ukuthi khona loba ikusukelana kudala kuvele amakhosi kumbe labakhokheli bebevele belazwe izinyanga zabo ebezibagcoba amakhala ukwenzela ukuthi khona bacazimule ebantwini. Njalo nxa befika ebantwini bazwakala ukuthi khona labo bangabantu, njalo abantu bezwe le nkulumo yakhe yonke abeyikhuluma. So imithi isebenza ke ngaleyo ndlela, kanye lemthandazo leyisebenza ngaleyo ndlela ukuthi khona imgezelwane umuntu, njalo imenze ukuthi abe lesi.
Nxa umuntu bengamfuni bazamvotela njani? Kuyasebenza yini khona?
Uyabona ukuthi imithi le njengobana imithi kakhulukazi phela ngumoya lo esikhuluma ngawo. Nxa sikhuluma ngomoya sikhuluma ngento abantu abangeke bayazi, abangeke bayizwisise kahle ukuthi ihamba njani. Kodwa alubana lo muntu ofuna ukuthi abantu bamnake esegezile wahlamba ngalimithile, kuyamenza ukuthi nxa efika kubo abantu afike kubo azwakale. Uyayibona indaba ekhona, uyazwakala enkulumeni yakhe, inkulumo yakhe abeyikhuluma isuka izwakale ebantwini kusebenza imithi leyo. Nxa efika ebantwini ufika elesithunzi, abantu nxa bemkhangele bathole hawu indoda ehlambileyo, sibili indoda ecwebileyo, indoda ehlambileyo ehlanzekileyo, ngalokho bezwe bemthanda nje ezinhliziyweni zabo. Pho ke imithi yasebenza ke ngaleyo ndlela alubana nxa segezile ngayo umphakathi wonke nje ezinhliziyweni zakhe ezwe nje emthanda. Nxa isikhathi sokukhetha sithi siyafika, umuntu athi uyangena lasebhokisini eyedwa ezwe nje umoya wakhe umthanda lowo muntu agcine emvotele, agcine emkhethile. Ngoba njewana ngishilo ukuthi kungumoya, so umoya lwana yiwo oyabusungena akathi nakwabantu, abantu bezwe bemthanda lowo muntu nxa kumbe ngithi ngendaba yokuthi uhlambile. La uyezwa nje loba kade umzondele lowo muntu, kodwa nxa efika kuwe kumbe nxa kufika isikhathi sokuthi uyakhetha, uzwe nje lawo inhliziyo yakho isimyekelele, isimxole lele kulokho kade sithi khona wena hayi angimthandi.
Alo ke ngumnumzana Greta Vodloza Sibanda, ingcwethi yecubungula izamasiko, ubeqoqa icingweni le Studio 7 ekobulawayo. Inhlanganiso ephathisa amazwe ngemali e-International Monetary Fund ithi eZimbabwe ngelinye lamazwe ayenza kuhle ekulwisaneni lenkohlakalo kulandela ukubunjwa komthetho owenqabela ukungeniswa ngudlu kwemali elizweni owe-anti-laundering. Intathele zindaba e-Studio 7 umqondisi Dube usipha lolu daba ngokugcweleyo eseHaveron kwele Botswana.
Vula umhlangano wamazwe azwe kazi le Africa ohlaziya imizamo yokulwisana lenkohlakalo oqhutshelwe eHaboroni kwele Botswana namhla. Umsekeli kamqondisi we-IMF unkosikazi Antoinette Tsai uthe leZimbabwe lisendleleni eqondileyo yokulwisana le kungathembeki. Uthe leZimbabwe njengamanye amazwe selafaka imithetho ekhayelana lokungena lokuphuma okuqondanga kwezemali elizweni owe-anti-money laundering.
Inkokheli yezwekazi le Africa iyazama ukulwisana lenkohlakalo
njalo sibone ukuphathwa kuhle kwesikhwama semali emazweni afana leGambia, Liberia kanye leSenegal, eLebotswana, iZimbabwe, leMauritius kanye leGhana asekumbe imithetho phezu kwemizamo yokulwisana lokuphathwa buchapha kwemali.
Kodwa abanye bathi abavumelani losaye besithi inkohlakalo yeZimbabwe yethusa, bathi njalo uhulumende kazimiselanga uqeda lomkhuba ngoba iziphatha amandla zakhe kuyizo ezikhamba phambili ekuchaphazeni inotho yelizwe. Omunye wabantu laba ngocumula ezombusazwe umnumzana Zenzo Moyo,
akutsho ukuthi ilizwe leZimbabwe seliqede uhlupho lwe-corruption, ngoba uhlupho lwe-corruption lokhe lukhona. Imithetho leyi ikhona emaphepheni kanye-kanye ungathola ukuthi ikhona emazweni onke, kodwa ukusetshenziswa kwayo yikho kusuka kube yinkinga, ngoba lanxa sisazi ukuthi khona akubonakali ukuthi isebenzani, ngoba ukutshontshwa kwezimali zikahulumeni kuqhubekela kusiya phambili.
Umoyo uthi kumele izephulamthetho zijeziswe kanzima, kanti logatsha lweZimbabwe Anti-Corruption Commission lalo luvunyelwe ukuqhuba umsebenzi walo ungela ukungenela kwabezombusazwe.
Akukabonakali ikakhulu ebantwini jikelele nje. Maybe kungabe kuyinto ekhona emaphepheni abhaliweyo liyefika eZimbabwe ukuthi lihlolisise ngempela ukuthi leyo mthetho iyasebenza njalo iyasetshenziswa. Angeke sithi thina isisebenzile.
Khuluma emhlanganweni munye umqondisi we-Africa Union Commission umzana Jamel Krip, uthi izwe kazi le-Africa lisalele emuva kakhulu ekulwiseni inkohlakalo.
Corruption, however, does not seem to be moving and far. Africa remains the region most affected by these scourge. We should all take advantage of
four. Inkohlakalo ilokhe ikhona njalo izwe kazi lase-Africa yilo elihamba ngemuva ekulwiseni isifo lesi. Kumele sisebenzise ulwazi lwakulezi nsuku ukuthi silwisane lenkohlakalo.
Iziphathamandla ze-Reserve Bank of Zimbabwe, RBZ, kanye labogatsha lwe-Anti-Money Laundering Unit bebekhona kulomhlangano wona ophela kusasa. Ngeviki edluleyo wakwaba umphathintambo wendaba zesisebenzi unkosazana Petronella Kahonye wetheswe isigwebo sokubika okweminyaka emithathu ngemva kokufunyanwa lecala lenkohlakalo. Labanye njalo abake baba yiziphathamandla zikahulumende asebe babotshwa besetheswa amacala afanayo, abagoqela umnumzana Ignatius Chombo lomnumzana Samuel Udenge. Isikhulumi sikahulumende umnumzana Nick Mangwana uthi lokhu kuveza sobala ukuthi uhulumende ozimisele ukulwisana lenkohlakalo, kodwa abanye bathi abavumelani laye. Ngingumqondisi Dube wendaba ze-Studio 7 ngisabron kwele Botswana.
Okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo ezivela kumaphephandaba atshiyeneyo. Iphephandaba le-Chronicle lilodaba lokuthi unduna uNekatambe owalimala engozini yemota ngeviki edluleyo elokhu esesibhedlela seMatadei koBulawayo, lapha ayelatshwa khona njalo ubonakala esibangcono. Iphephandaba le-Newsday lilodaba lokuthi abanye abalemali sebethenga ukudla lenye impahla ngobunengi begcina ezindlini ukwenqabela ukukhwela mahlayana kwempahla le. Okwamanje ke sikhangele ezivela kini lina balaleli bethu lisithumele nge-WhatsApp.
Basakaza abahle, basakaza abahle, linjani linjani. Namhlanje ngifuna ukugcila kakhulu kulaba abathi bona sike sibambane siyenze intewa. Kanti mina lezilima zakithi zasemaNdebeleni lezi ezilokho zikhomenta zithi zifuna sibambane, kanti izilimi ezinjani? Mina ngazi ukuthi izilimi ezinjani. Abantu laba uThamisa, kwalowo Thamisa lowo simfakile wathatha iBulawayo, waceda wathatha bonke abantu baseMpumalanga wabayenza baba ngamakhansila. Kanti lifuna ukuzwa ngani lina bantu baseSindebeleni? Ake livula amehlo livula ingqondo ma, kanti lihleli phezu koduvini. Hayi mani, ake livula mina. Kodwa liloko libhizi 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 lithi sibambane. Ungabambana lento engabambani nawe kunini? Isikhathi singakanani siloko sizama ukubambana lama? Mina ngilandaba kukhona omunye othe abathethe ngabakho laba abathethe khona lamazanga abantwana labalema amadoda, thina sibambananga lo dodi ngokwakho lokhu.
Salibonani, salibonani Studio 7, silibingelela lonke elisiphathele uhlelo oluhle lusazisa ngezindaba
laseZimbabwe. Siyabonga kakhulu umsebenzi omkhulu senzela wona lingakhathali bantu bakaNkulunkulu uJehova lipha amandla ligcina sonke isikhathi. Ngempela ibuhlungu indaba eseSouth Africa abantu siphelelwa zindawo asilasela kudla, selandawo zokuhlala, kusela misebenzi, kunzima asela mali zokuthi siyele ekhaya, sela la mali ukuthi singazama khona nje ukuthi sibe kubudetafuleni. Kuyasizimela kakhulu kakhulu kakhulu. Kuwesi these days kuwesi. Kunzima ngempela siyaludinga usizo lika Studio 7. Kunzima. Abantwana kunzima ukuthi sibabhadalele impela ischool fees. Ngikhuluma mina kunje ngilaba abayi-2 ku-grade 11 no-12. Angisebenzi ngigcina ukusebenza 2018. Kunzima ukuhlanganisa imali yabantwana besikolo every month. Ngapha bafuna ukudla, bafuna ukukhera. Imali yokuthi siye ekhaya ayikho. Ukuthi senze na-sellup land, stranded, singo-Norway. So siyacela mpela lingenele Studio 7.
Xoki Studio 7 yalibingelela lonke basakazi be-Studio 7. Mina ngingumama okhulile engake ngiziveze igama lakho. Ngifuna ukuphendula ubaba lo othi unkomo wathengisile izwi. Nxa ezakuthi unkomo wathengisile izwi, walithengisa ngayiphi indlela unkomini? Unkomo wayevikela igugurakundi le yayibulala abantu. Yikho wabumba iyunithi lo mgaba esekuthi wathengisile izwi. Kambe wayezathengisile izwe njengoba walilweli ilizwe kangaka, ephume esiyakhatshana esiyalweli ilizwe, kambe amazwe ngamazwe leli ilizwe. Ngesikhathi seliwini uyilizwe sokuthi ungumthengisi ngaliyikuthengise bani, wathengisa bani. Mina wayevikela lokhu wokubulawa kwabantu, wakubona kungcono ukuthi avume lokho kwakujonga. So nxa seliza kuthi ungumthengisi, wena othi ungumthengisi wenzani, uyini wenzani elizweni okuyikho kukwenza ukuthi uzukhuphe lawo magama amabi kangaka?
Salibonana abantu beZimbabwe, mina ngimshona mara ngifuna ukukhuluma ngesiNdebele, because kunabanye abafazi bayi-2 bakhuluma ngendaba yokuthi ye laikuthi thina siyasokola manje sosifuna inkulumende ukuthi izezosilayisha ngapha. Manje mina ngifuna kubatshela ukuthi inkulumende angeke ibalayishe, because iyona ayifuni ukuthi abantu baseZimbabwe baze la eSouth Africa. Lase bathi amasikolo ayadula, amasikolo vela ayadula, mali ukuthi ngenisa abantwana emasikolo ephezulu lawo dula vela. Ma ngiyazi ukuthi la eSouth Africa abantwana bafunda mahala from grade 1 until grade 12. Manje nina nithatha abantwana ufaka esikolo zephezulu, ovivela ziyadula. And lokho likhuluma sifuna ukuthi abantwana badu, ihulumende izositshela ukuthi libaleke la amasikolo akhona, and akuna inkinga la eZimbabwe. Uyazi lokho, if malicela ncedo vela ningakuthola maybe kuma-individuals ane mabhasi awo ukuthi alilayishe, not ukuthi ngakhuluma ngendaba yehulumende. Kohlwani lapho ba omama abantwana benu, thathani mhambise emakhaya. Mina nina nisebenzela, thumizela imali ekhaya ze izwe, not ukuthi sifuna kuhulumende esilayishe. Loko kohlwani madoda. Ngiyabonga uSamuel Mgadwe, mara ngimshona. So isiNdebele sami vela siyabheda sometimes, mara mina ngiyasizwa, nina nishona niyayizwa sometimes. Khuluma kanjalo. Goodbye.
Salibonani, salibonani kuStudio 7. Ngiyalibingelela lonke balaleli. Mina ngilombona unyana wami lapho kugawule lapho. Ithi gawule, tshela umnangagwa anike abadala imali zabo. Abadala baluza imali zabo laba behamba besiyevedwa besiyevedwa. Kahle sokuthula. Athi lalisa mani, lalisa mani. Njowa wena uyisikhulumeli sekamnangagwa, mutshele anike abadala imali zabo. Abadala baluza imali zabo zaphelela emabhenki besiyevedwa lokurejista amakhawunti angangenisiyo imali. Ngiyabonga.
Sanibonani, sanibonani bantu bakithi, linjani ngezindawo ngezindawo? Ah, kodwa abantu bakithi basezokubona kulela lizwe leliyana. Ezilungile izwe liphetho zimpumputhele lezi ezingayazi lutho ngokubusa ilizwe. Lezi zimpumputhe ezingaboniyo lezi. Kuthathwa uchiwenga kuthiwa ayise Minister of Health. Uchiwenga kambe abantu abazibonakalela loba behamba laphana ukuthi laba bantu vele kabayazi lutho lapho. Kambe uchiwenga impilo zabantu uziphatha kanjani? Uyazini ngokuphatha impilo zabantu? Abantu abarocuku ngale ndlela leyi. Kwayena umnankagwa ukubusa ilizwe ukwazela kuphi ukubusa ilizwe? Ngoba ilizwe liyaphika liyathuthi kalila president. Ilizwe lakithi kalila president. Ngendlela babulala ngakhona abantu. Even uma ungaba ugula uselizweni uyabulawa ezibhedlela kulamithi, kodwa bahlezi beqamba amanga day and night. Bona nxa bephethwe likhanda umuntu wakhona umzwela eChina, ukuphatha kokhe likhanda. Kodwa ngapha umuntu lo lethi zanu PF yena uma egula ufake esibhedlela esingelamithi, uzuze ufuse elayinini lokuthi zanu PF. Why ungafisi ukuthi utshintshwe? Hawe uma kuthiwa uyagula kubonakala ukuthi uyagula, ubizwe li-ambulance. Nokuthi uyagula uyetshela ukuthi i-ambulance kayikho, uzuze ufe uswele into ezokuthwala, kodwa uthi zanu PF. And the most ama politics la supportizana uPF zimpumputezi ezingafundanga njengabo abantu abangafundanga lapho umuntu ofundile esebonile ukuthi akukho lapho esiyakhona ngalomnanga kwalo akukho lapho esiyakhona abantu abasholo umbuso wakhe ngabantu asebebonile ukuthi lo waso president
sabona sabona msasazi uPOA Voice of America Studio 7 mina igama ngubafiko wasanda ngisalwa esigabeni senyabane lapho into eyisimanga ngento enzeka ezweni lakithi eZimbabwe ibandla elibusayo abavumi ukuthi mabenze iphutha elifanele nokubulala ukuthi abantu babe bebotshwe ma ngithanda ukukhangela kakhulu ngale ndaba kamoblessing owalahleka kule nyanga edlule inzima kakhulu ngoba namaphoyisa alandula jona lobu zindaba zodolo banobufakazi obungakanani ukuthi bebejola bazi kanjani or la mapholisa alesandla ekufeni komuntu ngamapholisa namasosha abafanelanga ukungena indaba zepolitiki kumele bebhekane nomsebenzi wabo ukuze zonke ezepolitiki zihambe ngendlela zangomumo manje ungathiuyabheka kahle awukho umumo kahle kwezepolitiki ngoba amapholisa athatha isayidi la masosha athatha isayidi benza lokho kufuna iqembu elibusayo so bekuya ngani wonke amalunga edala le-parliament elibusayo bekumele bakweshwe ngoba abagcwele inkohlakalo kakhulu okunye akumelanga kufihlwe kumele betshelwe mpela ngoba izwe bayahleka ukulibusa babulala abantu pho ungubaba onjani wabe uhlela usilwa nomfazi nabantwana phakathi komuzi kodwa kuthenjwe wena ubudlongudlongo kuningi kakhulu kumele ihlisiswe kahle le ndaba yaseZimbabwe abantwana abagcwele emazweni aphesheya abagcwele emazweni angaphandle akomakhelwane bazama impilo esipesini sokuthi uhulumeni azamele abantu icebo lokuphila yena ubhizi usabulala
lawo ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu angelani lokwenza le studio 7 elisithumele nge WhatsApp kunombolo ezithi +12024650318 siyacela balaleli lingathuki siyabonga kwezemelika impi yakwele Russia le Ukraine isisenza isizingelezane amabutho akwele Russia exotshwa kwezinye izigaba zangezansi yelizwe kodwa ngentshonalanga abikwa iseduze lokuhluthuna amadolobho asesigabeni seDonbas umongameli wakwele Ukraine umnumzana Volodymyr Zelensky wethule umbiko izolo othi amabutho akwele Russia asemiswe emizamweni yokuhluthuna amadolobho angezansi yelizwe leli abalisa ingxenye yeKherson Oblast sixoxe lesizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika umnumzana Tim Muringai
udaba lwezikhalelo ludaba olungenzima kangako ukuthi ke mhlawumbe akanti luke luhlaziwe ukuze kungabonakali kusenzeka izigameko ezinjengalezo ezenzakileyo kumbe ngithi zihlala senzakala ezweni le ezweni kuzwekazi lasemelika okokuqala siyazi kakhulu nje ukuthi kunezikhali eziningi lapho ezisezandleni zabantu kanti ke akulampi phakathi kwelizwe lelo ngakho lezo zikhali ke abantu bavunyelelwane ukuthi bahlale bephethe izikhali yebo kuloku balokuthi bona abantu balelungelo lokuthi baphathe lezo zikhali ukuzivikela bezivikela kubani kuyini mhlawumbe esingathi bona kuyi-threat kubo ukuthi sokuze kufanele ukuthi bahlale bethwele imbhobho mbona ngathi mina lapha nxa bethi imbhobho leyo isibulela abantu abaningi especially ona la ama-automatic rifles kambe kungaba le-threat engakanani edinga umbhobho onjenge-automatic rifle ngibona ngathi lapha bayekethisa kakhulu kukhona ungenzi kahle kwababusayo okwenza ke abantu bagcine besenza izigameko ezimbi kakhulu ngoba banikeza impupho bavunyela ukuthi bahlale belayo lanxa kungesingekho isidingo sokuthi bayisebenzise bagcine beyisebenzisa ngoba begqugquzelwayo ukuthi vele balayo
ngombono wakho ukuthi umuntu athwale umbhobho njengoba ngemithetho yalapha kwele Melika besithi lilungelo lakho ubona kulilungelo na elifaneleyo nxa sikhangele okwenzakalayo ukubulawa kwabantu mahlayana ngembhobho
msakazi kanti ke nxa abantu sebezavunyela ukuthi bathwaleke izikhali ngaso sonke isikhathi umsebenzi wamapholisa lo msebenzi mhlawumbe wamabutho elizwe yini pho kanti angithi yibo abavikela abantu ngibona ngathi akulunganga kakhulu lokhu abakwenzayo ukuthi kuthiwe abantu bavunyelwe nje ukuthwala imbhobho ngoba iminingi kakhulu njalo size ifike ezandleni zabantwana Nga unikeza umuntu ilungelo lokuthwala isikhali akwehlukananga lokuthi uyamnikeza ilungelo lokuthi asisebenzise leso sikhali. Ngakho singakhali siswele impopo. Impopo kayiduli yodwa, impopo ioperatewa ngabantu ukuze idule. Abantu yibabulala abantu ayimpopo.
Hayi, siyabonga Mayuyu Zulukandaba lo kaSomnumzana Muringai ngumnumzana Jerry Thwala Jackson obexoxa ke lapha ngodaba lokuthwalwa kwembobho esibulala abantu abaningi elizweni leMelika. Usesithiye ke emaphethelweni ehlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo. Igama lami nguChris Gande, ngisithi ke asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye kumbe ngo 7:30 ntambama.